So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlazi ku 7 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulo wesilisa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kunyanga yonale umnumzana Jacob Ngarivume ohlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundise bakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale akula mpupho akula chukela akula lutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lisa wakobulawayo obulewe umkhuhlane we COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Lundoda ubele minyaka engamathumi amahlanu lane 54. Lokhu kuvezwe lugatsha lwezempilakahle olubike ukuba kulabantu abayisitshiyagalombili 18 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Kusokukhweze inani labalegcikwane leli layafika kumakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu lane 734 elizweni. Asebebulawe ngumkhuhlane we COVID-19 sebeyithoba munwe munye. Abane kungabavela kobulawayo abathathu eHarare, oyedwa eGweru, lomunye njalo oyedwa esigabeni seMashonaland West. Izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe ngokushesha. Kusukela ngeviki edluleyo kulimbiko ethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ebicebisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zisuke ziphelele kungakhathalekile ukuthi zilamaphepha ukuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe kumbe hatshi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi bake bayibona le imbiko.
Kanti ke ngeke sithi le imibiko ephuma kwizizalwane zeSouth Africa kodwa singathi kwezinye zezizalwane ezalapha eSouth Africa esicabanga ukuthi futhi njalo lezizalwane ziyaziwa ngoba yilaba bantu abasuka kwinhlanganiso ebizwa nge-ATDF, All Truck Drivers Foundation, eyiyona ekade ihamba phambili ekuhlaselweni kwabantu ngonyaka ophelileyo nokushiswa kwama-trucks nokubulawa kwabantu abaningi nodlame esilubonileyo. Kuyibhadi neshwa ukuthi asikaboni ingalo yomthetho ifinyelela kubo laba bantu ukuze mhlawumbe baboshwe kumbe baxhunyaniswe nale misebenzi emibi kangaka.
Iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa zike zakhuluma zona phambilini ukubana kuphela imigoqo yokuzama kwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV, uxolo, igcikwane le-coronavirus. Kuza kuba le migoqo ezathi yona abokuza bengasebenzi eminye imisebenzi. Kuyenzakala yini lokhu kumbe yikho okubangele ukuthi kube le mbiko esizwayele ngoba kungayenzakala?
Siyazi ngempela ukuthi akhona amalungu kahulumeni ongqongqoshe abathile abazwakalise ukungajabuli ngokuthi kunezizalwane eziphuma kwamanye amazwe ezenza eminye imisebenzi, kanti njalo kunabongqongqoshe abambalwa esesithole bekhuluma inkulumo egcwele inzondo ezonda abantu abaphuma ebantwini bangaphandle. lokhu siyakubona ukuthi kuyikhona ukukhuthaza lezi zenzo ezalaba abantu abaqhubeka bebebethekisa inkulumo egcwele inzondo exabana kumbe efisa ukuthi ibone ukuthi abantu babuya ngaphandle bayahlaselwa. Asingeke sithi kuyikuthi uhulumeni akakayenzi lokho abethe uzokwenza ukudluliseka ngenkulumo lezi ezikhushwe ngongqongqoshe abathize. Ngoba okubalulekileyo ukuthi kulezo ngxoxo bakhona abaningi abaxabana nayo leyo nkulumo yokuthi cha abantu bangaphandle kufuneke basuswe ngoba bethathela abanye imisebenzi. Kuyinto nje eyingxoxo etholakalayo. Kungakho sithi lokho esikutholayo nenkulumo esizitholeyo nokuhlaselwa sesikubone kwenzakala ngoba sokuqalile endaweni ezithile sesibone kusiba nokuhlaselwa, kusiba nokubhikisha, abantu bebiza abantu bokuza ngamagama amabi kakhulu. Lokho siyazi ukuthi kunabantu abakuhulumeni abakusekelayo lokho. Kanti sesibonile ukuthi nohulumeni kukhona ezigabeni ezithize asehluleke khona ukuthi athathe izinyathelo eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya ngaphandle amalungelo abo avikelwe.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakaso muhle. Liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhla ka 31 Ntulikazi ukukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganene lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi ajengisele ezidaladini phezu kombuso wezanu PF lokonakala komnotho. Mhlaka 31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangane labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi izolo ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Ungarivume ongumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uthi uhlangane lo mnumzana Elton Mangoma lo sowaqotshwa kuzanu PF umnumzana Godfrey Tsenengamu lo mnumzana Ian Magone. Uthi uhlangane njalo labafundisi abagoqela umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Shingi Munyeza, yena othi uMnangagwa sokumele asuswe embusweni lebandla lakhe lezanu PF ngoba yibo ababangela ubunzima obuselizweni ngenkohlakalo kanye lokhetha abantu ngemihlobo i-tribalism. Ungarivume uthi ahlangane labo izolo laba bayakusekela lokhu kutshengisela. Abamanye amabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kukho bagoqela umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umntwana ongakhali ufela embelekweni. Isikhathi yiso lesi sokuthi umntwana akhale. Akula mpupho, akula chukela, akula lutho, akusathengeki sepa, akuthengeki kudla, akula mali. Izisebenzi kazizuzi lutho, ezikuzuza okuncane khona lokho kuphelela emoyeni ngokuba kungasathengi lutho. Iyamandla edola laseZimbabwe kasekho, aphele du, akusela lutho oluthengekayo phakathi kwelizwe. Ngakho ke abantu nxa bengadinwa nje balenge bangabi lalutho abalusuku kumelayo kungadilika kuze kwedlulise. Isikhathi sokusukuma yiso lesi, isikhathi sokutshengisela yiso lesi, isikhathi sokuthi kangisuthisekanga yiso lesi. Ngakho ke laba basukuma beqoqa, baqoqa kufanele kuqoqwe. Abantu bathwele nzima, abantu bathwele amagabha avuzayo, abantu badliswa imbuya ngoluthi ngothi. Isikhathi sokuthi kuphele lokho yiso lesi. Nxa bengatshengiselanga, nxa bengavezanga ungasuthiseki, nxa bengavezanga intukuthelo yabo, kuza qhubeka kuze kube
iZanu PF ithi okuzanywa ngamabandla aphikisayo lapha yikugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni.
Gambe veli ngathini izano ayikaze ilazi ilungelo labantu lokutshengisela, ayilazi ilungelo labantu lokuthi bavote ngokukhululekileyo, ayilazi ilungelo labantu ukuthi bamele bazuze imfundo laba bafanele bafunde, ayilazi ilungelo labantu lempilo, ayihloniphi constitution, ayihloniphi imithetho. Ngakho ke akumangalisi ukuthi yethuswe yilokho okuvunyelwe ngumthetho, ngokuba vele umthetho kayiwuhloniphi. Abantu balelungelo lokutshengisela kubhaliwe black and white kusisekelo sombuso, lungelo elicelwa kuZANU PF ayisilo lungelo elicelwa kunoma ngubani, libhaliwe ukuthi abantu balelungelo lelo. Ukuguqula uhulumende, ukugenqula uhulumende akuhlangani laleli ilungelo. Leli lungelo likhona, limele livezwe, livikelwe. Akula muntu ofuna ukuguqula uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Nxa abantu befuna ukuguqula uhulumende, bafuna ukumguqula ngelungelo labo, ngelungelo elisemthethweni elivikelekile emthethweni. Akula muntu ke owephula umthetho ngalokho.
Awuboni abantu bese saba yini ukuphatheka kulokhu kutshengisela nxa sikhangela ukubulawa kwabantu abatshengiselayo osokuke kwenziwa libutho?
Kungaba lusizo olukhulu kakhulu uma abantu bengazihlalela endlini besabe ukuyafela emgwaqweni, bakhetha ukubulawa yindlala endlini, besabe ukuyamela ilungelo labo emgwaqweni, bakhetha ukufa besifa labantwana, babulawa imikhuhlane eyelaphekayo kodwa engaselaphekiyo ngendlela ngenxa yokuthi kakula mithi ezibhedlela, bakhetha ukuthi kudilikile izwe liphele du kulokuthi bayemela ilungelo labo emgwaqweni. Akula muntu ofanele sabe ukusukumela ilungelo lakhe. Ilungelo lakho vele liyalwelwa, ilungelo lakho liyavikelwa, ilungelo lakho ngekuliphiwe njengomgani wesitshwala, alidonethwa ilungelo lakho, kumele ulivikele. Angeke ulibone lisiza njengesaka lempuphu libuya lama NGO, liyalwelwa, liyadefendwa, liyafunwa ngenkani, ulithathe kulo owala lalo. Nga usithi wena uza kupha, akuphe, akuphe, asoza kuphe, uza kwala lalo, kumele ulithathe lelo lungelo.
Umnumzana Efidle Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe obaxoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obhethi Mpofu uthi ibandla lakhe lilayo imbiko yokutshengisela lokhu oqoqwayo. Ekhuluma izolo emhlanganweni webandla lezanu PF eHarare, uMpofu wethule amagama enhlanganiso labantu athi baqoqa ukutshengisela lokhu. Wengezelela esithi kubanjwe abanye kade bedinda izithupha zamapholisa e-CIO. Kesizwe amazwi kaMpofu.
Our party detractors continue with their anti-establishment agendas, and the party is aware of the planned mass protests which are being organized by the MTC Alliance Renegades, the JAMUKA, the Front for Economic Emancipation of Zimbabwe, being led by the expelled ex-party commissar Godfrey Chanengamu, the youth commissar, and other media protagonists. Our security department should constantly alert us on this clear present danger of the activities of this unholy alliance.
Lawo ngamazwi kamnumzana Obhethi Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla leli izolo eHarare. Kunjalo nje amapholisa izolo abhacabule abongikazi kade betshengisela besithi bafuna ukungengezelelwa iholo labo. Kulaba ngamachumi amane lambili 42 ababotshiweyo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane labo siba lukhulu bezabelo zelizwe jikelele eHarare. Kuxoxiswana ngokwabela amandla izabelo i-devolution ngesilungu. Leli phephandaba lithi Mnangagwa utshele lumbuthano ukuthi imali yokuthuthukisa izabelo isikhona njalo izabelwa kunsukwana ezilandelayo.
Iphephandaba leChronicle lithi isibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals esiphakathi kokulungisiswa siza kuba nesokwelapha abalomkhuhlane weCOVID-19. Leli phephandaba lithi uhulumende usenikeze lesi sibhedlela imali yokusivuselela ezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lengxenye i-24 million. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi bakwa Studio 7 abahle sibathandayo. Lono okhuluma ngumahlulizitha zimfungele umfoko amaginyi phepha usuka le elupane endaweni yaseDandanda ku PH77. Basakazi le ndaba ye COVID-19 iyinkinga kakhulu ikakhulu kazezweni lakithi eZimbabwe, ngoba uhulumeni wakithi usesibonisile ukuthi akakwazi ukucabangela abantu noma abantu besifa yena kanandaba. Umlayezo mina bengawudlulisa ebantwini bakithi nje, ikakhulukazi abakomthwakazi, ukuthi ke masiphepheni, sizivikele thina, sigweme ukuhamba singagqokanga amamaski, sisebenzise ama-sanitizer ngaso sonke isikhathi, uwenzele ukuthi lolo bhubhane lungakwazi ukusibamba thina. Ngoba mani ungabe lungasibamba, uhulumeni kunzika akukho angasenzela khona, ngoba simbonile kahle kahle asinayo nje uhulumeni lapha eZimbabwe. Okushuthi ukuphepha kwabantu bakithi kakhulukazi abakwamthwakazi kulele kuthina, kuyisizwe sikamthwakazi ukuthi ke masiphephe thina, singabhekelele ukuthi uhulumeni uzosenzela lokho, ngoba akekho uhulumeni, asinayo uhulumeni kahle kahle thina kwamthwakazi. Ngiyabonga abantu babaphephe kulo COVID-19. Mahluli izitha zimfungele lona.
Hey msakazi we Radio 7, Studio 7, ninjani khona ngapho Chris Gandhi labanye bakho khona ngapho? Mina igama lami Michelle, ngizalwa eDT endaweni yemaguri khonapha nje kumatheo, ukuthi kumatheo khonapho. Hey ngiyatshela, ngiyatshebisa bakithi, siyakwazi ukuthi izinto ziwomele umuntu wonke njengezanu MDCT, MDC allowance kuyafana just konke siyadubeka kudla, sidurela sonke, akulo kuthiwa umbizane ithenga ngeprize yayo BMDCT. Singaphonga ukuchayana nje amakhanda thina abantu, ukuchayana nje kuphela, bona abadala khonale phezulu phezulu bezidlela mnandi, thinaokho sihluphana nje abantu, sichana sifuka ukuvotela abantu ukuthi hhayi bona sidla besutha le muli yakho, thina sidubeka. Abana kuyayenza abana, siyazihlalela siyekele lokuvota konke kwangikhona ukuvota, ngoba kuncedi yo sanze sivota kulento esiyitholayo. Siyithola nxa kuyisikhathi sama-election, sibe sincenganyenga ukuthi hhayi sivote sivote, asiyekeleni uhambe ukuyavota kwangikhona. Kanti yena ukhuphe vele kuyini azayenza, ngathi ubona yena vele omnankakho behluleka amadoda esesithi naye umuntu ongumfazi kuyini angakuyenza, ngabe phansi kwemadoda.
Ayi salibonani bakamthakazi, lo Peter Ngwenya, ose village kwembuzi kodwa anda malopa, ngiseduza namalopa. I-coronavirus le eseyehlele amazwe wonke, eZimbabwe yebo iyalokhu ibhebhethe ikhulu esiya phambili, kodwa eyi kunzima ukuzivikela nje ukuthi ungahambi hambi uhlanganyele labantu abaningi. Mhlawumbe kungalunga, kodwa kunzima ukuthi ungahlanganyele, ngoba siyathenga amashopu, siyahlanganyela labantu, asisahambi umango odlula idrobha like mina ngiseplumtree, ukudlula iplumtree ngisiyeblawayo, angikaze ngihambe mina sinsukadibhalwa la eblawayo, namanje ngiyasaba. So ngisho ukuthi asikwazi ukuthi sizivikele njani, ukuthi ukuzivikela mhlawumbe ukungahambi hambi, yikho engibona ngathi mhlawumbe kungasisiza kanjalo.
Linjani basakazi baka Studio 7? Siyayizwa le ndaba ye-Gugurawund le, laba abantu abakhulumayo laba bayithu umfundisi lo. Ngesikhathi i-Gugurawund ibulawa abantu, kwakungala mfundisi otshumayeleyo ukuthi i-Gugurawund ayihambe ibulawa abantu. Kwakungelawe baba wena Joseph Chuma, wena osikhuluma wena. Xa usetshenziswa izanu please hlonipha abantu. Abantu bemathebelendi azabe bathengisa abantu, asonkomo ezasiyesili ngabantu ababesifa. Wena ma ungalasihloko esafayo, sicela uhlale ekupheleni uzivele imali yezanu. Lo mfundisi wakho lo, please ake lihlonipha abantu. Into esiyifunayo nxa lingabantu bemathebelelendi lani, kumele lihlale phansi lixolise. Aleki liyekele ukuba ngomediator, lina lilezihlobo zenu ezabulawa igugurawundo lani. lani ningabanye kumele lihlale phansi livala imlomo lixolise ngaphandle nxa lihambela athengwa laphiwa imali ukuthi linayo lina lilobabili selithengisa abantu bamathebheleni ndabasemangcwabeni ake liyeke into yeni le yekelani into yeni le iyalungiswa yibo mnankagwanxa befu ukuyilungisa hlalani phansi lithule lithi du ngiyabona
ngiyaxolisa ucingo lami lusukela ukwakhathazeka ngabona kumna ngamakhakha yikho bengithi mina besicele ukuthi alubana uhulumende lakho ukuthi alungisele lezi zinto ezinjengezinto ezokuvikela amamaski njengokuba kwangena le
Nivuka njani balaleli nabasakazi bestudio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana ozala lapha nakoBhulu eNgwezi kwalase sikhalangene eplumtree. Ngithi bakithi kunegama elithi function engicabanga ukuthi silusebenzisa ngendlela esingazi ukuthi ilisho ukuthini igama lelo, ikakhulukazi uma sibhekane nokulwa kwamaqembu ethu la eZimbabwe. Bengicela abalaleli labasakazi beStudio 7 abale 100% accurate answer bese xazulele lelo daba ukuthi kuyini ama sanctions njalo ama sanctions afakelwe bani, ama sanctions engakhishwa abantu baseZimbabwe bazatholani, njalo ama sanctions afakelwe iZimbabwe yonke kumbe afakelwe abantu abathile abaseZimbabwe abangabaholi. Ngoba uma sekuzafika isikhathi sokuvota njalo nje siyaye sizwe kuthiwa iqembu elithile la kuya nama-sanction, yilo lathi kufakwa ama-sanction. Engicabanga ukuthi abantu bayalahlekiswa, asingatshayi nje asifihle umthini. Ngicela nje ungcwethi kwezepolitiki umbe nje abalaleli ba-Studio 7 abazi kahle ngama-sanction bechazele abantu ukuthi ama-sanction kuyini. Mina ngizokuchaza, nginalo ulwazi kodwa bengicela nje singathola ngungcwethi kwezepolitiki athi ukuthi ama-sanctions afakelwe ubani nobali or afakelwe iZimbabwe, njalo uma kususwa ama-sanctions yini into ezatholakala ngabantu beZimbabwe, ngoba abantu baseZimbabwe basebunyameni ngento leyo abakuthiwa ama-sanctions, abayazi ukuthi kuyini, njalo abakwazi ukuthi kufakelwe ubani, abakwazi ukuthi i-sanction uyifakelwa uma kwenze njani. Bengicela nje lingizamele ukuthi lisitholele nje umuntu ongakwazi ukuxazulula leyo nto. Etshela abantu beStudio 7, etshela abantu baseZimbabwe ukuthi ama-sanctions kuyini. Ngiyabonga kakhulu, ngixolise, nami ngizolalela khona bemsakazweni.
Ekuseni enhle kini lonke balaleli beStudio 7 kanye lani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela. Uthanda ukwazisa abantu baka MDCT, umuntu kuphela okhuluma into ezwakalayo kubandla le-MDCT u-Abednego Bebe ukhuluma ukuthi sibambane i-unity, ngaphandle kwalokho vele ngeke saya ndawo. Singajabuleli ukuthi khona ama-MPs thina lina thina bantu be-MDCT yawarecall alliance. Ngicela ukuthi likhohlwe ukuthi lizawena ama-election, ngeke lawena ama-elections ngaphandle kokuthi lijoyine i-alliance. Linayo lodwa, akulambuso elingaba lawo. Okuhle usenze njengeMalawi, simanyaneni senze i-alliance sonke ama-MDC lamanye ama-party sibe ngu-8 sikhupheni iZANU-PF embusweni. Singajabuleli into engelangqondo, sijabuleleni ukuthi sikhiphe lokhu zenu iZANU-PF embusweni, khona sizabona ukuthi utshintsho luba khona. Phandle kwalokho asikhohlwenini bantu bakithi.
Linjani khona ngapho bakithi kuStudio 7, ngubabunyoni ngisejojolo elupane. Bemfisa lami ukukhuluma kuStudio 7 bakithi, akalimfakeli lami lokhu zenu yeni imeseji yenu ukuthi namhla labe liqoqa ngani ntambama lami mfuna ukuqoqa kuStudio 7.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyachela balaleli
imlayezo yenu ingabi mide njalo lingathuki. Siyabonga. Agesikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Amaphephandaba lemisakazo bebecubungula imbiko ethulwe ngumongameli Donald Trump ethi phose bonke abathola igcikwane le-coronavirus abakho engozini. Lokhu kuphikiswe langengcwethi zempilakahle ezithi igcikwane leli liyingozi ebantwini bonke jikelele ngoba alikhethi iminyaka yokuzalwa komuntu kumbe lokuthi ulesifo bani engakatholi leli gcikwane. Njalo alikhethi abadala kunye lezingane esezibhubhile emazweni achiyeneyo. Ihlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Kulowesilisa wabobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo obengakaze asuke elizweni. Izizalwane zeZimbabwe lezwa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi kumele zisuke kulelo lizwe. Omunye wabaqoqa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi ajengisele ezitaladeni mhla ka-31 kulenyanga, umnumzana Jacob Ngarivume uhlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo labafundisi ebakhuthaza ukuthi labo baphatheke kulokhu kutshengisela. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.